ngemva kokuthi iCabinet inqume ukuthi isivunyelwane esasayinwa ngoMarch nyakenye kumele silandelwe sesi kulezi nsuku besilokhu sishezi labantu be-SA ukuthi sibonisane ukuthi lokho kumele kwenziwe yi-government yikuphi njalo kwenziwe nini, lokho kumele kwenziwe yiba be-SA yikuphi njalo kumele kwenziwe nini, ukwenza ukuthi singavumelani izinto zakhona esasizibhale nalena phansi zona ezokwa-agreement ukuthi zenziwe. Sesizayenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-implementation matrix, engathi nje imephu yokuthi lokhu kuzenziwa ngubani nini ngaliphi ilanga. Yikho esikwenza mbona yazani sizaqeda nje ngawona lawa maviki ama elilodwombe namavili alandelayo ukwenza khonokho, ukwenzela ukuthi kuqaliswe ukuphekwa izinsimbi ezisigoma sinyamasinya.
Uyabe kusenziwa kuyini?
Kunengi ke okungabe kusenziwa kulokuthi ama claims ama mines lawa we iron ore a transfer aye ku New Zimsteel, njalo ama shares lawa kumela transfer suka uhulumende siya ku ESA kwenziwe i ESA ukuthi ibhadale izikwerede ezezisco, ezinye izikwerede zikuma German, ezinye zikuma China, konke khonoko yikho kumele kwenziwe masinya masinya.